Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 17 kunhlangula 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selikhwelile njalo laya ku-391.
Nxa ukhangela ama-regulations awesikhathi esikiso lesi se-lockdown, ayavumela ukuthi amabhizinis asebenze, abantu baye emsebenzini, izitolo zivule, amabhenki avulwe.
Ukuxotshwa kwabantu lokwaliswa kwabo ukungena edolobheni lakoBulawayo ngamasotsha lamapholisa izolo kuthiye iningi lititekile njalo lingazi lokuthi lihambe na emsebenzini namuhla.
Impompi sezisezindala kakhulu amanzi anti ngalensuku kule shedini. Kungahamba amanzi impompi lizona ngisala zisiba lerusi. Irusi siyakwazi ukubana yipoison enkulu ekakhona.
Ikansili yakoBulawayo ithi isaphenya imbangela yesihudo esibangelwe ngamanzi angcolileyo esesibulele abantu abaningi eluveve. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus likhwelile njalo izolo ntambama laya ku-391 ngemva kokufunyanwa kwabantu abane abavele kwele South Africa belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebesindile lalo selikhwelile laya kumatshumi ayisithupha lambili 62 ngemva kokusila kwabantu abayisishiyangalombili. Asebebulewe yilumkhuhlane bona balokhu bebane. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu abalikhulu lamatshumi amahlanu abale-coronavirus, lilandelwa iMasvingo yona elabantu abangamatshumi amahlanu. Kuzobuya isabelo seMatabeleland South sona esilabantu abangamatshumi phose amahlanu 46. Pose bonke ababanja umkhuhlane lo kulezi nsuku ngabavela kwele South Africa. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstars luthi idola leZimbabwe ligugudeke ngesilinganiso esikhulu ngenxa yokukhuphuka mahlayana kwentengo yezinto. I-inflation lisuka ku-765% ngomabasa laya ku-785.55% ngenyanga edluleyo. Umbiko lo uza ngesikhathi abantu abanengi bethwele nzima ngokukhwela kwentengo yezinto ezimqoka empilweni ezifana lamafutha ezimota kanye lokudla. Unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi ngokubona kwabo i-inflation iqonge ukwedlula isilinganiso esikhulunywa nguhulumende. Uthi njalo lokhu kuvezwa sobala intengo yezinto ezitolo.
Inamba lezi ke zingaba zinombolo esingathi zibanjezwele phansi. Sithe sihlangana ku-TNF Tripartite Negotiating Forum kunyanga edlulileyo Uhulumende ubese vumile ke ukuthi inflation isikuma 900%, okuyikuthi okusokukhulunywa yiZimstat kungaba nje kungasilo qiniso, kathi ke inamba seziphezuluke okwedlula lokhu abakuchoyo. So sizabona ke intengo yezinto iphakama, okuzabangela ukuthi uZulu kumbe izisebenzi zibe endlaleni, ngoba phela intengo yezinto ayikhuphuka nje kanti iholo lona limi ndawonye. Sizabona ke izisebenzi eziningi sesihluleka ke ukubhadala ngaba yimthelo yezindlu, ama insurance, ukugcina izimuli kumbe ukubancedisayo. Ukukhuphuka kweinflation esikhathini esiningi sibona kubangela ke udubo phakathi kwelizwe.
Uhulumende uthi ukhangelele ukubana i-inflation ibisiyehlile yafika ku-50% ekupheleni komnyaka. Ubona lokho kusenzeka?
Singathi izifiso zikayamkela. Sibona ke ngani inflation izaqhubekela phambili ikhuphuka. Ingcitshi ziyatsho ukuthi lokho angaza ke kube khona ngaphandle kokuba nxa singatshintsha imali esiyisebenzisayo. Singakhangela kumnyaka ka-2009 lapha esangeni sakhona i-American dollar. Inflation yethu ke yasuka ke kuma trillioni ke kana kuma milioni yehla yafika ku -2%. So enxa uhulumende sithi ukhangelele ukuthi iyehle, kungenzakala nxa kuyikuthi uhulumende engavuma ukuthi atshintshe ke imali esiyisebenzisayo phakathi kwelizwe.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Ukuxotshwa kwabantu enzikini yedolobho lakoBulawayo ngamasotsha lamapholisa izolo kuthiye abantu abaningi bethukuthele, njalo bengelaqiniso lokuthi bazavunyelwa na ukuya emisebenzini kumbe ukungena edolobheni leli namuhla. Amapolisa lamasotsha izolo avukele ukuchitha abantu ekade besendwendweni emabhanga, njalo ephendukisa labo ekade besiya emisebenzini. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa sowayekethisa iziqondiso zakhe zokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus, wavula njalo amanye amankampani kanye lamabhanga. Kulembiko ethi bakhona abachayiweyo lababotshiweyo. Lokhu kuthiye abantu abaningi bengelaqiniso lokuthi baye na emsebenzini kumbe ukungena edolobheni namuhla. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efidlela Ncube.
Into ebisenziwa ngamasosha lamapholisa koBulawayo kayikho emthethweni, kayila legal basis at all. Bekungabantu akade besenza okusemakhanda abo, ngokuba nxa ukhangela ama-regulations awesikhathi esikiso lesi se-lockdown ayavumela ukuthi amabhizinisi asebenze abantu bayemsebenzini. Benzini izitolo zivula, amabhenki avulwe. Kula lokho akade bekwenza namhlanje ngokuba kuvalwa amabhenki, kwavalwa wonke amabhizinis, kwabuyiselwa bonke abantu emakhaya. Akula mthetho akade bewusebenzisa ovumela yona lento ukuthi bayenze. Ngokunjalo bebesephula ilungelo labantu. Ngaphandle kwalokho nje, vele ngendlela akade bephethe ngakhona abantu, kutshaywa abantu, kusethuselwa abantu, kubotshwa abantu, kakula ndlela yokuthi lizwe libuswe ngale ndlela kuthiwe lilizwe libuswa kahle. Abantu bebefanele batshelwe nxa bengadingakala ukuthi beze edolobheni, batshelwe umthetho othi bangeze edolobheni, bangabuyi ukuthi balahlekelwe izimali zabo, behliswe emabhasini, bahambe ngezinyawo. Akukho emthethweni akade bekwenza kwephula ilungelo likaZulu.
Njengenhlanganiso ephatheke kumizamo yokwenqabela i-coronavirus, nxa likhulumisana lawo amasotsha lamapholisa, athi kungani exotsha abantu evale idolobho?
Bathi bona kobulawayo abantu sebesenza umathanda sekuminyene, yikho lokho abakutshoyo. Bathi sekuminyene ngazi ukuthi nxa abantu sithi baminyene kodwa kungela mthetho ukuthi bangaminyani, utsho ukuthini? Ngokuba lokho akade kusenza kulandawo lapho abantu akade beme bengu 100 bengu 2000 bebangaki, abantu bebezivuyela ngebhasi ngendlela leyo kwathoza ukho bathwale ngakhona behliswa, abantu bebefuna ukungena emsebenzini yabo baphendukiswa. Akula mthetho ovumela lokho akade bekwenza lakancane. Bathi bona abantu bagcwele edolobheni abasalandeli izinto abafanele bazilandele, kodwa ungakhangela abantu bebefaka ama-mask bebenze yonke into okufanele ukuthi bayenze, amabhizinisi bebenze yonke into okufanele ukuthi bayenze. Ngakho-ke bekuyinto engekho emthethweni, bekuyiludlame nje ebantwini ukuphatha kaba abantu kungelanto emthethweni bavumela ukuthi benze kanjalo.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Kulabanye abathi mhlawumbe amasotsha lamapolisa axotshe abantu kobulawayo ngoba ibandla le-MDC beliqoqa ukuthathela ibandla le-MDC Alliance amahofisi njengalokhu elikwenze eHarare. Kodwa umkhokheli waleli bandla uDokotela Thokozani Khuphe uyakulandula lokhu.
Khathesi kunjenje mina ngiseHarare ngizwa kuthiwa kugcwele amapholisa kobulawayo, lamasotsha okumele esincedisa ukuthi athathe ihofisi yakobulawayo. Bakithi zihlobo zami mahlabezulu omuhle, lawo ngamanga aluhlaza tshoko, akula izinto ezinjalo. Thina siyiphathi engafuni udlakela, thina siyiphathi efuna ukuthula. Esikwenzayo thina njenge-MDCT sifuna ukuthi sisebenzele isizwe, sisebenzele amaZimbabweni wonke ukwenzela ukuthi babe lempilo ezinhle. Sifuna ukuthi abantu babe lemisebenzi, babe lokudla, babe lezibhedlela ezinhle ezilamadokotela lemithi lezikole abantwana bafunde babe lemisebenzi. Yikho esikukhangelele thina khona lokhu njenge-MDCT.
Amalungiselelo omhlangano omkhulu we-Congress wona ahamba njani, njalo ungasitshela ukuthi selilayo yini indawo elizayenzela khona, njalo lama-date akhona selilawo na?
Ngikhethe abanye abangena njengama deputies ku standing committee ngokuthi ngile mvumo ukuthi ngenze khona lokhu. Ungakhangela isisekelo so constitution yethu MDCT iyathi ukuthi upresident uya appoint ama deputies. Okuqala udeputy engimi appoint leyo Gift Chimanikire osengu deputy organizing secretary, kube sokubuya ubaba uChief Ndlovu osengu deputy treasurer general, kubuye uKhaliphani Phugeni osengu-deputy spokesperson, kubuye uManase Tsvangirai osengu-director of elections, kubuye uGandhi Mzingwa u-deputy director wama-elections. Sibe lo mhlangano omuhle, i-youth ibikhona, i-women ibikhona. Sesiqalile ukulungiselela i-extraordinary congress leyo okumele siyenze. Khathesi sibhizi singumaphasaphasa silungiselela, sibone ukuthi ama-delegates okumele ukuthi abuye aka-2014 asekhona. So wonke ama-province sikhuluma njenje khathesi babhizi bayenza khona lokhu, and ngithanda ukuthi khona amaningi ama-province aselawo amabizona lawo. So sesilungiselela ukuthi extraordinary congress le ibe khona.
UDokotela Thokozani Khuphe ngumkhokheli webandla le-MDCT ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa kanye lamasotsha ngalolu daba. Kansile yakobulawayo ithi ingcwethi zayo zisadingisisa imbangela yokungcola kwamanzi kuleli dolobho osokubangele izimfa lokugula kwabantu elokijini leluveve. Umeya waleli dolobho umnumzana Solomon Mkuni lomphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala edolobheni leli unkosikazi Judith Ncube bethekelele eluveve izolo ukuyahlolisisa umumo. Sixoxelo kansila weluveve unkosikazi Febi Msipha.
Kuba le rust amanzi impompi zethu ezindala kakhulu amanzi anti ngaleli suku kule shedding kungahamba amanzi impompi lezana sala zethu siba le rust irusi siyakwazi ukuba nayo poison enkulu ebakhona. Ngunanzelele lami zolo ngithe sengisuka ngisiyakhona ngale ekhanselini emhlanganweni ngithe ngiyavula amanzi ngabona esibabomvu okutshengisa ukubana yirusi. So la izolo sengivela kumeeting babuya ezinisakhamiza zithwele ibhakethi enicabangela ukuthi yisuwa ephuma empompini. Ma siyakhangelisisa kahle safica ukuthi irusi ebekhona. So ngiyananzelela ukubana bakithi abantu ngabe abanye bagqedwe irusi ngoba abanye bagulisa njalo irusi ngoba irusi vele siyakwazi ukubana ingabakhona vele iyiphoyizeni enkulu. Sihlangene sibili lezinye iziphathamandla. Ngiyibonge kakhulu lobaba umeya wedolobho lakoBulawayo lo minister uJudy Sencube bahambile eklinika besiyabona labanye abagulayo. Lami njengokhansela bengibhoda lamphathini wakomuzi ngoba umonakalo ubakhona abantu babhubhile bakithi. Lezakhamizi bakithi siyancedisana ukubana sifone ukubana kade udubo lolu ngaluvele ngaphi singalincabela njani.
Kuyini eselikuzwile ngabantu abagula umkhuhlane wesihudo? Lokhu lisanda yini inani njalo bakhona labalokhu bebhubha?
Ngilusizi ngalokho okwenzakaliyo esigabeni, abanye balahlekelwe yimiphefumulo, abanye njalo lokhu begula besiya ekliniki. So engikunanzelelayo ukuthi kube lokudubuka kwephayiphi esuwa kuthi ngapha khona ngapha eluvivi ngoba abe-health bahamba bayahlola amanzi ngale kuma-reservoir ngale aklini asmart athuthwe kuhle. So i-problem ingapha kithi eluvivi kutho ukuthi kube lokudubuka kwephayiphi kwasekuhlangana kutho ukuthi isuwa lamanzi. Njalo ninanzelela ukuthi amanzi abephuma zi-days emahle kodwa kubuye futhi kube le-rust futhi ebakhona emanzini khonapho. Yikho kube yi-problem kakhulu eluvivi.
Unkosikazi Febi Msipha ngukansila welokitshi leluveve koBulawayo. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi umthethwandaba wehluleke ukuthetha udaba lwamapholisa ayisithupha etheswa icala lokutshaya abesifazana bakoBulawayo ababili unokuthula lontombi zodwa Mpofu ngemva kokuba amagqwetha abasolwa etheke nelisi ukuya enkantolo izolo ngoba amasotsha lamapholisa ebesalisa uZulu ukungena kuleli dolobha. Inkundla yeZim Live yona ithi umnumzana Love More Majayivana uthi watshiya ukuhlabela ngoba wayebandlululwa njengomuntu ohlabela ngolimi lwesiNdebele kanti njalo wayehlawulwa imali ephansi kwabaculi ababehlabela ngolimi lwesiShona. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyanibingelela bantu Studio 7, ngibingelela wonke labantu bakwaMthokazi. Okhuluma ngosibindi wasenkayi isenta ngokuhlala kwamanje ngisethembisa. Mina ngithi sekuyisikhathi sokuba abantu bakithi bananzelele ukuba sofanele sizimene njengomthokazi ngoba singathi siyananzelela lapha into eyenzakalayo. La bantu bezandla uMDC ngabantu abadinga ukusuthisa izisu zabo abalandaba labantu bakithi. bakithi abantu bakithi bayahlupheka bayahlukumezeka yonke into siyizwela khona lesiyoneni noma kuluhlelo olufikayo lufika kithi ngapha esintwini sokuluhlelo oseluphelile olungaselancedo ebantwini bakithi so ngakho sesikhathi soko abantu bakithi benyanzelele eqinisweni bevula amehlo bevulele ingqondo ngoba sofanele ukuba siyehlukane thina labantu besiyoneni sizimele njengabantu bakomthokazi angiboni ukuthi kungaba khona into engasehlula njengabantu bakomthokazi sizimele sodwa sodinga mina lawe mama baba mntwana ukuba sibambisane senze into ngokubambisana sike silwe lalolu ncindezelo olukhona esilubonayo luphiwa abantu bakithi ngoba singasiyananzela kuyafana lezikolweni sinabo abantwana abafundileyo kodwa bahleli emakhaya abasebenzi sizophiwa abantwana abancane abakoma ECD bezophiwa abantu beshoneni ukuba bazobafundisa hayi thina sizichaba kithi cela lisicolile kwanele bakithi ngoba sesikhatheni ubeleko sisizwa ukuthiwa izolo wawukhona hayi bantu bakamthokazi ngoba ungananzelela kwenzekala kithi kuphela khona kuweshoneni manxa ungahamba olungumndebele abakuvumeli ukubafundisa sumele siyime simele iqiniso lanxa usifa ufele iqiniso ngiyabonga bantu bostudio 7 sicela ngathi sengahambisa imlayezo lo ufike zonke indawo ngiyabonga
Sarwanale ku Studio 7 mina igama lami Adolf Shaba mina ngithanda ukuxwayisa abantu bezimbakho ukuthi bengarojwa ngumnankagwa lo esithi kule National Day of Prayer before etshela abantu ngokuthi nge-National Day of Prayer ukuthi abantu bebezile bekuthandazwe kakala ahambe ebantwini ababulalayo kunabantu ababulawa ngesikhathi seguground kahambe ngeqiniso ayokuma phambi kwabantu akwazi ukuthi lokho yinto ayenzayo uyayazi into ayenzayo ngesikhathi seguground wabuya ngo-2008 bangaka abantu ababulalayo babathathela imfuyo yabo abantu ababaleka imizi yabo wabuya after 2018 1 August kunabantu abadutshulwayo kwafa kwayenziwa i-commission imuklante commission up to now akukaze kuphume iqiniso ukuthi kwakwenze njani nalawa abantu abakwenzayo abakabotshwa from konke le yimisebenzi yakhe kufana lokuthi usatana atshela abantu ukuthi bazile kayekele into yakhe le ayenzayo ngoba la ma-altar kaBahama aseyafika ekugcineni asayakuwa lokhu uzama ukuqambela isizwe amanga kakuyeke ngoba le nto ayezama ukuyenza ngeke izisize ngalutho into enkulu ukuthi kame phambi kwabantu axolise ezintweni ezimbi azenzela isizwe seZimbabwe abaningi abantu abakhalayo ezindlini ngenxa yakhe ngenxa yombuso wakhe sikhuluma kanje kula mantombazana ahlukunyezwayo kungaziwa lokuthi ahlukunyezelwane kuyinto esegcekeni ukuthi umnankagwa nguye obehind yonke lento ukubotshwa kwabo imihla lamalanga bengafuna ukuthi bakhululeke kunguye nje kodwa namhlanje utshela abantu ngokuthi bazile bathandaza
Ngiyithona njani basakazi abahle kwiStudio 7 siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle eliwenzayo ukusakaza umhlaba wonke usizwa ukuba izindaba ezikhona eZimbabwe yiziphi sinokudana lokumangala abantu abanjengogawule abakhuluma isihlazo elingaka evelela emathebeleni okungela mgwaqo khona kanti sekunje kulo mkhuhlane wecorona abazali bawulala ngezindlala emakhaya uhulumende athina akula mgwaqo yokuhambisa ukudla imigwaqo yangkhona icentwa ngubani ilungiswa mbani igredwa ngubani ngayini uhulumende ezathi ukuthi akula mgwaqo akula zibhedlela emathebeleni ke akula mithi akula ama-quarantine center azwakalela khona le kuwarara ubusuthola umuntu onjengogawulo osuke emagosini echolojo ekhuluma indaba enjalo esisapoti ukuthi ku-right khona okwenziwayo kanti ezokhuluma ngokuthi akuqhubeki abantu bevalelwe bebulawa yindlala kibe echoloji kusamawulo ngenxa yokuthi yena uyadla uyasuthutha lapha khona uyafika hhayi asazi sibili ukuthi yena uvela kuliphi lizwa ngithemba ukuthi lo mzali wakhe ngisihlobo sakhe sabulawa i-gugrawund ngoba mbonto angakhuluma njalo xa kuwukuthi uvele echolo jo wabona ukuthi abantu bayebulawa njani
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe Ikansili ye United Nations yebona ngendaba zamalungelo oluntu izahlala lamhlanje ihluza isicelo samazwe asezwekazi leAfrika esokuthi umanyano lo kumele uphenye udaba lokubulawa kwabantu abansundu ngamapolisa amhlophe eMelika. Ele DRC lona lithi liphakathi kokuphenya udaba lokubulawa komunye umahluli obethetha amacala enkohlakalo ayeteswa isicukuthwane esisebenza ehofisini kamongameli walelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump izolo wethule iziqondiso ezilawula ukusebenza kwamapolisa ngenjongo yokwenqabela ukubulawa mahlayana kwabantu abansundu ngamapolisa amhlophe. Iziqondiso lezi zigoqela esokwalisa amapolisa ukuklinya isibotshwa entanyeni esincitsha umoya. Banengi asebebulewe ngamapolisa ngalindlela abagoqela umnumzana Eric Garner kanye lomnumzana George Floyd. UTrump wethule iziqondiso lezi ngesikhathi ukutshengisela phezu kokubulawa kukaFloyd. URichard Brooks kanye labanye abansundu kuqhubeka. Abanye bathi iziqondiso zakhe ziyasilela njalo kazisoze ziluqede loludubo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
UTrump baze banje ukumforsa lokuthi azabuye layo le executive order ngoba yena vele emthetho wakhe nje I think akayiboni into erongo ngendlela amapolisa lapha athitha ngakhona abantu abansundu. Njengoba usho le chokehold yiyona esibona kuyindlela amapolisa esikhathini esiningi abayisebenzisa. Sabona ngabungu Eric Garner namanje sesibone nango George Floyd bebulawa ngayo yona le chokehold ngoba yenza umuntu ahluleke ukuphefumula. So iCongress siyazi ukuthi ibusy khona manje izama ukuthi layo ibuye le bill ezobhana completely ichokehold njengemeans yokuthi isetshenziswe ngamapolisa mabe apprehend abantu abenze icala. Kodwa uTrump siyazi ngoba ukhuluma into eyi-A1 ayenze okunye. Ngiyazela lamhlanje ilanga lisoze liphele even iqede ukusayina yona le executive order alisoze liphele uTrump engazange atweete okunye okucontradicta khona lokhu aqede ukukwenza ukusayina i-order le. So I think uphoselwe ukuthi asayine just because of ama-protests la esiwabonayo esenzakala.
Phansi kweziqondiso lezi amapolisa kasoze avunyelwe ukungenela kundaba zabantu abagula ingqondo kanye labantu abasebenzisa izidakamizwa. Ubona lokho kuphathisa yini kusehlisa ukucabana kwabantu abamnyama lamapolisa?
To some extent ngiyavumelana lakho ukuthi it's better ma ehandlwa ngama emergency medical services people versus ukuthi kube ngamapolisa alapho ngoba amapolisa I think i-training yabo ihlukene le training yabantu abadila lezinto ezifana lalezo ama-cases ayinvolva izidakamiswa le mental illness. Kodwa uTrump ukufaka kwakhe kule order aku-address i-real issue yona ezama-protest la esiwabonayo which is the issue of i-profiling yabantu abamnyama lendlela amapolisa atreat-a ngakhona abantu abamnyama differently from indlela abatreat-a ngayo abelungu.
Umnumzana Dan Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanje umkhuhlane we-coronavirus selikhwelile njalo laya ku-391. ugatsha lukahulumende olubona nezamanani olezimstars luthi ukugugudeka kwedola leZimbabwe kumbe iinflation ngesingisi isikhwelile yaya ku 785.55%. Ukuxotshwa kwabantu lokwaliswa kwabo ukungena edolobheni lakoBulawayo ngamasotsha lamapholisa izolo kuthiye iningi lididekile njalo lingazi lokuthi lihambe na emsebenzini namuhla. Ikansili yakoBulawayo ithi isaphenya imbangela yesihudo esibangelwe ngamanzi angcolileyo esesibulele abantu abaningi eluveve. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-fast 7. Asibe nisonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-fast 6. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.